Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosine mhla ka 24 kumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MTC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo wedalela ephalamende esokuthi amalunga e-MTC engenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo.
Lelungelo sokuthi asichasisele ukuthi lomgoqo ufakileyo uthethe uphi umthetho.
Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo ngesikhathi umanisipala wakoBulawayo eqoqa ukuvalela abantu amanzi kwamalanga amathathu ngeviki.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi idemand lokho kuthiwa ukufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu.
Uhlelo lwendaba zezijeziso zenotho ama-sanctions lamhlanje sikhangela umanyano we-European Union othi kawusoze wekethise izijeziso lezi ngoba kungakabi lenguquko kwezelungelo likazulu.
Nxa laba behluleka, kabayehluleka ama-sanctions engekho. Ama-sanctions kakhijwe, sibone ukuthi bayakwazi yini ukubusa ilizwe obayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho, sesibakhipha kuma-next election.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intatheli izindaba eyake yaba ngumhleli wephephandaba likahulumende ele The Sunday Mail uEdmund Kudzai usethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwasetshenziswa njani ukwethula impumelo engayisiyo yeqiniso. UKudzai wethule umfanekiso kamabonakude olesihloko esithi Excel Gate, athi utshengisa ukuba umgcinisihlalo wezek unkosikazi Priscilla Chigumba waqamba amanga aze athi ugatsha lwakhe lwafakaza ngokuzibonela amaphepha lempumelo athiwa ngama V11 awezindawo zokuvotela izinkulungwane ezilithumi i-10,000. UKudzai uthi lokhu akungeke kwenzakala ngoba ama V11 angeke afika kugatsha lwezek kungela mvumo yomthethwandaba ngoba ayabe evalelwe emabhokisini. UKudzai wethule ubufakazi obutshiyeneyo athi bukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe akulamthethwandaba ungamukela lolu daba nxa lungasiwa kwezomthetho ngoba indaba zokhetho zonke kumele zahlulelwe kungakedluli umnyaka owodwa. Ibandla le-MDC lithi lizahlanganisa amakhanda licubungule isinqumo esithethwe ngusomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda esokuthi amalunga la engabuzi abaphathintambo bakahulumende kuleli dale imibuzo ngoba besithi umongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe. Kube lokuxokozela izolo ntambama kulandela lesi sinqumo amalunga e-MDC ezama ukusiphikisa okuhle kwamisa inhlelo zedale lephalamende. Unkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo waleli bandla njalo engumkhokheli we-MDC edale lephalamende utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi balakho ukukhweza emthethwandaba zonke izinqumo esezathathwa ngumnumzana Mudenda ezephula amalungelo abo.
Isinqumo lesi asifakileyo ngasitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina sephalamende sangeniswa nguzulu wasezimbabwe. ijike ezimbili ezedlulileyo usithathele imrholo lokho esephalamente yena akwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile dingesi lakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokho abakwenzayo akukho emthethweni yikho sizahamba nakho sisiyatshengisa umthethandaba kwenza ukuthi lezulu laye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izani ngamaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo so esizakwenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla le-NDC sifuna ukulandela umthetho laye sizamazisa futhi ukuthi umgoqo lo uthetheyo ungaphandle komthetho size kusizwe ngempendulo yakhe kumbuza sinika ngomakasiniki bese sikuhamba kuhlandla elilandelayo
kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imbuzo bese kutheni
abameli bephelemembe bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imbuzo ngoba lanhlalelanga le mbuzo waseqaqamba-ke sesithi yena akumele akungeke kwenzakala basebezama ukuthi babuzisise wala kodwa ukuthi ezokusuka khonapho akusabanga le nto eke yahambela phambili lokho kunokuphikisana ngokuthi silelungelo sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakileyo uwuthethe wuphi umthetho siyazi futhi ukuthi izanini futhi sisephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ukuthi basixotshe ephalamende ngokuthi basihloniphe umongameli wabo owantshentshikhethe
liza kuthini ngalelo daba lizamnanza yini njengomongameli
njengebandla le-NDC sidlula ku-Congress lapho esithuke khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi unangagwa wasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho njengabameli bephalamende akulamandla owokuthi siwutshintshe lowo mgoqo thina unangagwa wasomongameli kithi njalo akukho obhale khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo kumele batshelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi benzeni ngaphi akula mthetho njalo nxa-ke sithi thina samabandla aphikisayo kanti manje sokusincedani njengoba sibaphikisa befaka imigoqo okutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi
abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi umongameli mnangagwa kayisuye umholi welizwe bese libuza imibuzo kubaphathi ntambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye umongameli
lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers njalo ngoba thina sizivela ebantwini kumele sizebuza imibuzo esabe siyiphiwe ngomzulu lokho ukuthi siyamukela izinto ezivela kumnangagwa umnangagwa kala company enganelisa ukuthi isukumise ilizwe lasezimbabwe uhulumende wasezimbabwe kala nkampani lapho alingisa izinto ethengisa abesethatha imali leyo asenedivizulu hatshi imali esetshenziswa nguhulumende imali ebhatalwa nguzulu esithi ngeyemthelo ama-taxes abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole akuqali ngathi njengemandla le-NDC lokuthi sithole imiholo lokuthi sithole izimota kwakuvele kukhona namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephululungo loluntu.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ekhokhela leli bandla edalele ephalamende ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezomkhathi olwe-Meteorological Services luthi umkhathi uza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo. Lolu gatsha luthi kumele uZulu athathe amanyathelo okuzivikela kulesi sikhudumezi ngoba siyingozi. Umbiko owethulwe yilolu gatsha uthi ukutshisa kuzafika kusilinganiso se-40 degrees kwezinye indawo eziphakameyo ezifana le-Kariba, Binga, Victoria Falls, Chipinge le-Chiretsi ezizaba yizo ezizakuba lesikhudumezi esikhulu kodwa ilizwe lonke jikelele likhangelele ukutshisa. isikhudumezi lesi siza umanisipala wakobulawayo esithi usezavalela izakhamizi amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngoba esilela kakhulu emadamu. Uthi njalo uyehluleka ukupompa amanzi kuhle ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 1 kuleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi i-demand lokho kuthiwa kufunakala kwamanzi izakhamizi zakobulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu okungangokuthi sokukhulela amandla ethu okuwapampa siwalethe edorobheni. So kusokuyamele sizame uku-increase isibanga samanzi endaweni esizibiza sithi ngama-reservoirs lapho esipampa sihambise khona ukwenzela ukuthi sesinika izakhamizi. So ukuze senze njalo kuyabe kumele ngesikhathi sivalile kwezinye indawo impompi zethu zibe ziphele ku-reservoir yangkhona ukwenzela ukuthi ikhwele njalo inani lamanzi ethu ngale madamu elingani lehle kakhulu njengoba sisibona isomiso esilaso njalo isigaba kulamadamu ethu emathebeleni south indawo etshisayo okuthi ama-temperature isikhudumezisayo esiphezulu so evaporation iyenzakala. So yikho ke sithe singani siyagavuna ukuthi abantu besebenzisana.
Likhangelela ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka kuze kube nini?
Esikhangeleyo ukuthi kuqhubeke size siyefika mhlawumbe phakathi kukaNovemba kusiye ekupheleni kwakho uNovemba. Kuzadependa ukuthi umlimi uzabe sihawukele okunganani ngezi.
Ludaba lokusilela kwamanzi emadamu kuphela yini kumbe ukusilela kwamagetsi lakho kulomthelela omubi?
Actually, amanzi thina vele noma silawo emancane besingafisi ukuthi siwagavuni ezakhamizini ngoba avele azaevaporator kodwa osokusuka kuphandle kangako yikuselela kwamagetsi ngoba bayakhatha even nala amanye amalayini esithi ngama-dedicated lines sebewakhatha so kusuka kube nzima ukuthi siwapompe abuye njalo kuya-affecta lokufa kwemitshinayo. So amagetsi yiwo sibili ikhozi enkulu kakhulu kulakho konke.
Lilalo yini uhlelo olusobala lokwazisa uzulu ukuthi amanzi lizawavala kuleli lokishi ngelanga elinje liwavale kuleliya ngelanga elinje?
Sifakile nje namhla besile press conference lapha besazisa khona izakhamizi through intatheli zindaba ukuthi sizavala kanje sesokuphapha sokufakiwe nje ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila ka Ward 1 kobulawayo ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Abamanyano wamazwe we-Europe o-European Union bathi isikhalazo samazwe ezwekazi le-Africa lenhlanganiso ezitshiyeneyo sokuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa iningi lamalunga ebandla le-ZANU-PF ezikuhulumende weZimbabwe singeke samukelwa okwamanje ngoba kungakabi lenguquko kwezombusazwe lezokulondolozwa kwelungelo loluntu. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Umanyano wamazwe la uthi bazakhalalisisa kutsha umumo waseZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izijeziso lezo kumbe bazengezelele. Ingcwethu kwezomnotho lezomthetho esizalwane seZimbabwe ihlala eBhilitane. Umnumzana Lloyd Msipa uthi izijeziso zomnotho sezibulele ilizwe.
Sibhanishela indaba yokuthatha inhlabathi. Sokuthi kathesi sile opposition esisithi no, ama-sanctions angakhitshwi. Because bafuna ama-sanctions alimaza abantu. Abantu bangalimaza lama-sanctions bazathini bazavukela ithi i-government.
Unkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedorobheni lelizwe kavumelani lo Msipa.
Ama-sanctions akusiyiwo abulala abantu, akusiyiwo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yeZANU-PF ephethe ngakhona abantu. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhu ekhona.
Umnumzana Msipa uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Nalawa behluleka, kabayehluleka ama-sanctions engekho. ama sanctions kakhitshwe sibone ukuthi bayakwazi ukubusa ilizwe bayahluleka xa bengakwazi ukubusa ama sanctions engekho sesibakhipha kuma next election.
Kunabanye abathi izijezo zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka uhulumende osembusweni okwamanje aze asuke. Laba bagoqela umnumzana Philips Banda isizwana sezimbabwe ehlala eBelitane.
Xa litsheni ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje, imoto yakho ifeyile i-road test, hambe faka amathaya amatsha, hambe faka lokho, yiko kumele ukwenze. So nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions, ama-sanctions awezimbabwe awafakwa kwezi Zimbabwe government. Ama-sanctions ezimbabwe afakelwa ama-individuals, abantu, kulamabizo abantu abafakwa ama-sanctions. Singatshelana amanga ukuthi kuthiwa khona ezimbabwe kulama-sanctions, akula ama-sanctions ama-ezimbabwe.
Umnumzana Thamsanqa Jo, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize ele Zimbabwe.
Akusela sibhedlela ngenxa yama-sanctions. Isikolo akusela imfundo leyana esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions. Nxa ulesihlobo sakho esasuke ekhaya ngama-1990s, ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyana esasiyazi kumbe akusela CSC. Kubulawayo esasithi kukontutu ziyathunqa. Namhlanje akusela ntutu ethunqayo. Konke lokhu kungenxa yama-sanctions.
Ujo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele leZimbabwe. Nxa izijezo zomnotho zingesulwanga akungeke kulunge lutho.
Ngaze uthathe u-Obama abalitshumi labomekeli labobani ubalethe eZimbabwe abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama-sanctions.
Uhulumende weBritane utshele iStudio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe afakele imithetho emitsha ngemva kokuxexebuka walelo lizwe kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. IBritane ikhangelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwenale inyanga. Imele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa.
Siyabonga Ezra Chisa sibanda khona ngapho eLondon. Kunjalo nje uhulumende usethule uluhlu lohlelo lwebandla leZANU-PF olokufola kutshengiselwa phezu kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zeZANU-PF ama-sanctions ngamazwe angentshonalanga oluzenziwa ngolwesihlanu. Ilanga langolwesihlanu lathiwa likhefu ukwenzela ukuthi abantu baphatheke ngobuningi kuhlelo lolu. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele umsakazo weZBC ukuthi uhlelo lolu luzaqala ekuseni ngama-9 lapho edolobheni leHarare okuzabuthwana khona abantu besebefola belubhekise enkundleni yeNational Sports Stadium. Enkundleni le kuzakuba le micimbi etshiyeneyo egoqela inguqu, umdlalo wenguqu phakathi kweDynamos leHighlanders, kube njalo labahlabeleli abafana labo Ja Praiser. Umangwana uthi basalindele ukuzwa ukuthi abalandeli bebandla leMDC lenkokheli yabo bazaphatheka na kulokhu umcimbi lo osolwa ngabanye. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi osomabhizimusi sebeqalile ukulungisela ibhizimusi lekhisimusi ngoba yikho okwande ukuthenga abantu abaningi. Umkhokheli wenhlanganiso we-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Joseph Gunda uthi bakhangelele ibhizimusi elithe xaxa ngesikhathi sekhisimusi. Iphephandaba leDaily News lithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso yamaWoVet kulandela ukwehlukana kwembono yokuthi kukhulunyiswane na lo umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba leNewsday lithi izakhamizi zeMazoe ezaxotshwa umnumzana Robert Mgabe esaphila ukwenzela ukuqhelisa ipulazi leGushungo Dairies sezisiya emthethandaba ngamunye ngamunye zifuna ukubuyiselwa endaweni yazo. namhlanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu, lisipha ke imbono yenu okusenhlizweni yenu, lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuthi lisiphe ke okusenhlizweni yenu kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318.
Bantu beStudio 7 linjani lonke, ngathi ngicela ukubuza likhetha banjani. Amalokuza nama message dalwavuli kodwa bathe singabalandeli beStudio 7. Hayi man, ingabe lengikhetha becha. Siyawuthanda lo msakazo kakhulu, siyawuthanda. Thanda ukuphawula lo ngalugawule lo. Kanti vele ngicela ukubuza umdalana lo, uyini uliNdebele, uliShona, uliTonga, uliVenda, uliNambiya, uyini umhlobane bungumsili? Hayi akulaNdebele linje, so ngitsho hayi mani, ngitsho cha kulaNdebele linje. Kambe ngathi sinesikhathi mnangake gongoda abantu esenza kanje, thumba abantu, sakathi siwayithumba umkhulu wamanensi, but kwebuya ama-sanction akhitshwe. Nasithi phambili ngama-sanction vele eZimbabwe kufanele ama-sanction abahlale straight, kusukisela bothi wenka kuze kuma ubugawule phansi khona vele abafaka ama-sanction kakhulu. Fekele uqambele i-MDC yamanga bethi i-MDC yelukuza ama-sanction. I-MDC yakula ma-sanction wafakwayo, kanti ama-sanction bafaka ngokubona ukuthi bayephula amalungelo abantu. Ngiyabonga.
Hayo bantu beStudio 7 linjani, uNtungamile Nkomo, Kips Dube, uChris Gandhi, phambili ngohlelo. Siyabonga kakhulu ngokusipha indaba kungela lapha elilelekele khona. Siyabonga kakhulu, sithi phambili ngohlelo. Sicela ukuphawula kancane nje ngokwenzakala ngaseZimbabwe. Hayi eZimbabwe mpelezo, eZimbabwe sithole nzima shem, sithole nzima kakhulu. Ngifuna ukuphawula ngalokho ukuthi kuthiwa abenkonzo labo ukuthi abaphamise ukhetho. Hayi thina straight lokho asikwamukeli, lokho mphela lokho asikwamukeli. Thina into esingayifuniyo ukuthi umnangakho eqhubeke lokho ebusa. 7 years le mnangakho lokho ezibusela, phela kuyo sokumbona kwesinye isikhathi basebemnikeza ithuba lokuthi azibusele eyalele esikhundleni njengomgaba. Hayi lokho asikusapoti, lokho asikusapoti, asikusapoti la kancane. Watshontsha ukhetho ezithele ukuthi kwesinye isikhathi umkhono uzokwanisa, but okwamanje simehlula. Uhamba amazwe lamazwe, hamba ngeformation edurayo. So but abantwana beZimbabwe besedla imbuya ngoluthi ezibhedlela, amanensi awakho, abantu bafa imihla lamalanga. Hayi, kunzima kakhulu. Ngibe sengithanda ukuphawula lalabo bathi kufunda izitshezo zenodo zikhutshwe. Yazi abantu zikhutshwa kanjani? NgoJanuwari kufa abantu, ngo-2018 kufa abantu ngesikhathi sokhetho. Kodwa zonke lezi zinto abaziboni, kunje amalungelo abantu ahlonitshwa, abantu bathunje kusendle ebusuku, konke lokhu akuhlonitshwa. Manje bazothi izijezo zenotho zikhutshwe kanjani? Nasithi phambili ngezijezo zenotho, vele la mazwe afakela iZimbabwe izijezo zenotho, lingalaleli lokho kukhulunywa ngamanye amazwe. Lina phambili ngezijezo zenotho, sithwele nzima eZimbabwe bantu bakithi. Hayi ngiyabonga kakhulu, ngithi phambili ngohlelo, ukusipha indaba eziqakathekileyo kakhulu, libe lempilo ende.
Mina engucelayo, ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezi abakhala ngazo zimi njani, basifundise. Asikwazi ukwenzeka ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele, ngoba iBritain ithi yafakela amalunga ezanupie, ayifakelanga ikhandi. So besicela ukuthi sibe kwazi ukuthi kathi izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani.
Mina lami bantu baStudio 7 ngendlela kade mbona ngakhona, mina mbone ngathi vele ngabe kuthiwa bona labo mnangagwa laba othamisa laba, ngoba vele kuyabayehlulela kuyanto abayenzayo, bayafana nje bonke. Ngabe kuthiwa bayavumelana bethengise ilizwe leli laseZimbabwe leli, sebethengisela abelungu, ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe, maybe angakwazi ukuphatha kahle izizwe zeZimbabwe ngcono kakhulu ukuthi la maqembu lawo. Sanibonani bantu beStudio 7. Lathi sinesikhala ako kakhulu lokho, nokuthi vele bangaze besifise kanjani bona umnangagwa ukuthi bazane betshone bedibene izindiza besenzani, badlalisa isikhathi, ngoba phela kuyafanana, ngoba vele lokwamusha lelizwe njalo la ma-sanctions la abakhala ngawo azakhithwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo la ma-sciences ngoba babe vele benzela yena lo mgala umfundo bamusha lelizwe. So yona iZANU-PF ma ifuna ihlakaniphile njalo ma ifuna ukulungisa lelizwe kayikhiphe yena uMnangagwa izame ithola omunye umuntu khona fana kuZANU umuntu asemncane oseyintsha uyongakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheyo angakwazi ukuba lesizwe but bekhiphe laba abantu abadala bonke banabamuhle lizwe.
Mina engikhulumayo ngumthokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimi, siyadubeka sithwele nzima, sithwele nzima elizweni labantu lapha. Kathi sibavota sobaza sidudula, siyajona sithwele amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikaMnangagwa. Mina bengimcela uMnangagwa ukubana labo gawula ukubana bakhulumelane balochamisa. Kaba kurumelo chamisa umfano olejwawu lemali. Eh, ngoba nxa bengakhuluma ngalo chamisa akulanto ezakuhamba eZimbabwe khonapho. Abantu busala sidubeka kuphela so. So akuncedisa ukuthi uthiwe umuntu uyabusa. Ubusa bani? Abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungalama nesi, kungalama doctor. Siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ayibhondi la ngikhona abasiprintela amaphepha abathi yimali. Umthuli Ncube sezionele i-CV yakhe, sezionele umsebenzi kathesi. Uqhatshwa nguhulumende lobuselo le-corruption. Ngelinye ilanga madoda, we will hold you accountable. Ngelinye ilanga madoda, nizathwala nzima. Ogawule bona abo bazabe sebegijima labo Joseph Chuma. Bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha ibatha yona liyani eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphansi. Manje kathesi siyalifaka phakathi ngani bomamjuru siyalilandela futhi lingamasela. Uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU-PF kodwa evele lisela wasitshontshe iZANU-PF ayizange imlandeli yemthathela wonke amapulazi lawana ngona siyalilandela siwathathe lizalunga.
Yibo ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulamalunga edale lephalamende awemelika angawebandla lama-Republicans angene ngamandla kwenye indawo lapho kade kusethulelwa khona ikomiti yezemithetho ubufakazi kudaba lokuzama ukususa umongameli Trump esihlalweni ngohlelo oluthiwa lona i-impeachment ngesilungu. Amalunga la angamachumi amabili lanhlanu angene kusakhiwo kade silamalunga ekomiti abalisa awama-Democrats lawama-Republicans. Umongameli Trump yena ukhanya ube lolwazi lokungena kwamalunga la ngoba ubeke wethula imbono ekhomba lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter. Ya isikhathi isikhanya sesidliwe ngumango ye sesingehlukana kodwa singakehlukani ke sikhangeleke indaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo edalela ephalamende sokuthi amalunga e-MDC bengenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo edalela ephalamende. Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje njalo uZulu kumele alimuke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.